sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 27 kuNhlolanja 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemithetho mnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations wokuhlaziya ezamalungelo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu njalo uyawuqakathekisa umbuso okhululekileyo. Abesifazana bakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu eZimbabwe bamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokusebenzisa ubulembu be-intanethi ekubhaliseni indawo zabo zemigodi. Abenhlanganiso ezimela amankampani kaloliwe kumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika bagqibe umhlangano wabo edolobheni leHarare namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations obuhlaziya indaba zamalungelo oluntu eGeneva namuhla ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu kanye lombuso okhululekileyo. UZiyambi uthi lokhu kuvezwa sobala ikwesulwa kumthetho we-IPAL wePhosa, yona athi ibincindezela uzulu weZimbabwe. Ngokunjalo uthi uhulumende uzabumba imithetho emitsha elondoloza amalungelo oluntu ngokugcweleyo. UZiyambi ukhulume njalo ngokutshengisela okwenzakale ngozibandlela langelanga elalandela ukhetho esithi kwakuqoqwe izitha ngenjongo yokuphehla umvukela zisebenzisana le-MDC kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Ngalokho uZiyambi uthe uhulumende wayelungile ukubamba ababetshengisela ngendlela enza ngayo. Uphethe njalo udaba lomnotho weZimbabwe esithi uzinzile kanti njalo usebenza kakuhle. Kodwa uthe uphazanyiswa izijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Ngokunjalo uZiyambi uthe lezo zijeziso kumele zesulwe. Amazwi akhe ngodaba lwezijeziso lolu agcizelelwe isiphathamandla selizwe leNamibia okuyilo umgcinisihlalo womanyano weSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Uhulumende lo ophethe umbuso lo, laba abaphethe izikhali abahluthune umbuso kubabomgabe baphila kwabo umhlaba wephupho esingathi ngesilungu we-denialism, okokuthi okubonwa ngumhlaba wonke, okubonwa ngabantu bonke, ilizwe lonke bona ungathi abakuboni. yikho okuzakwenza ukuthi umbuso wakho na ube nezinkinga eziningi njalo wenze izono lodlame oluningi ngoba na iqiniso bayalikhika belibhekile ngamehlo. Beqambele uZulu amanga baphinde nabo baqambele amanga. Yikho umfanekiso esiwunikezwa nguloba kuziyambi okubonisayo ngoba ukufa kwabantu konke lokhu ngemva kwama-elections langama-protest ladlulileyo abakhulumi ngakho bathi bona baqhuba elamalungelo abantu, which is i-denialism nephupho lonlelo engikhuluma ngalo ukuthi baphila kwabo umhlaba. Okubenza bebe ngabantu abayingozi kakhulu ngoba abantu abanjalo abangaboniyo ukuthi abakwenzayo kubi bangaqhubeka besiya phambili besenza ububulali lobugangu njengalo basebeyibenzile.
Uthe ekhuluma ngomnotho weZimbabwe uZiyambi wathi wenza kuhle kakhulu uzinzile lanxa nje uphazanyiswa lapha lalaphaya izijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo uthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Uthini ngamazwi akhe la?
Okunye mnumzana okukhona ngalaba abantu esingathi ukuswelakala kolwazi lobumpumputhe ngaphandle kwephupho leli le-denialism engikhuluma ngazo. Laba abantu ngathi abaphiwanga ekuhlakanipheni la kucwephethe nje okwazi ukuthi umhlaba usebenza kanjani ngobana eqinisweni lamaqiniso izijeziso lezi zivele ngenxa yokubana kulokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lo mbusa kabi phakathi komphakathi. Ngakho ziza kwesulwa kanjani izijeziso umbusa kahle ungakezi phakathi kwabantu lamalungelo abo engakami ngenyawo ezimbili? Kusiqalisela kuye yena ngokwakho ubaba uMnangagwa uzothola ukuthi kulobumpumputhe lobuthundu lokungahlakaniphanga okuthile lokuswelakala komqondo kubakhokheli laba abakhona okuyinto ethusayo ngoba umbuso wakulezi insuku wemazweni lokuphathwa kwamazwe kwakulezi insuku kuyamdinga ucwepheshe, kuyayidinga inkalipho, njalo kuyabadinga abantu aba-up-to-date abanolwazi ngokuthi umhlaba uhamba kanjani. Abakakuboni laba abantu abaphethe izintambo zaseZimbabwe ukuthi balayo ucwepheshe lokukhalipha lokunanzelela lobuchopho bokuthi baqhubeze leli lizwe phambili.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Abesifazana abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu sebamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olumenyezelwe ku-monetary policy ngeviki edluleyo olokusebenzisa ubulembu be-intanethi ekubhaliseni indawo zabo zemigodi bahle baphiwe amalayisensi okwemba. Bathi lokhu kuzaqeda ubuqili lemisebenzi yenkohlakalo ekutholisweni imigodi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekhuluma ngezokwemba amatshe aligugu emhlanganweni we-Mining for Sustainable Development oqoqwe inhlanganiso elwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni eye-Transparency International Zimbabwe kobulawayo lamhlanje, omama abakumsebenzi wokwemba bathe uhlelo lwe-Cadastra software luzanceda ngempela. Unkosikazi Nomuhle Ncube oyemba igolide enyathi ngaphansi kwebubi Small Scale Miners Association uthi uhlelo lolu lungalandelwa ngokuchasisa kukahulumende lulakho ukuqeda inkohlakalo kwezokwemba amatshe aligugu.
Ngicabanga ukuthi ngendlela ochasise ngakhona kuthiwa ngu-PMD ukuthi khona bazabe befaka i-information, so i-double packing maybe izaba reduced ukuthi ngiyethola sengiphekele indawo yami mina kuyimi engiqala okunjani ukuyibona ngomunye umuntu maybe omkhulu kwedlula mina ngoba okunye bakuya sibili bazophekha vele indawo yaphekwa kudala. Uthola umuntu eyithatha sibili kodwa wena ngenxa yokuthi uyabe uvulnerable ugcine uyiluza. I-new act ye-mining ifethu olu nxa bengasifaka thina njengama-small scale miners yobana belokhu besebenzisa i-information yendala eyafakwa ngamakiwa ngabo-64 jakuthi ukuthi mina njengomayina omncane lo mayina omdala we are paying the same amount, we are suffering the same amount. So at least nxa kungasakho modata lathi kungasincedisa ukuthi sikwanise ukusebenza sibili ngenhliziyo zethu zonke siphakamise iimoli zethu ndawonye lelizwe.
Umnumzana Mzileti Dube okumsebenzi wokwemba uthi uhlelo lolu lulobuhle lobubi balo.
Uhlelo lolu lulama advantages lama disadvantages. Ngoba at the end wena ngoza uapplyile lapha nabathi it's on online but akuchu ukuthi vele automatically usutholile. I mining claim leyo. So kutshengisa ukuthi kungaba le loophole ukuthi kuyabe kulabantu ababa besemaceleni ngale. Okuzathi wena usufikile indawo yakho wa register kwa identify ukuthi ungubani. But at the end so kubuya kuwe awusa benefit so kuseya benefita umuntu wabo lwana yabe seceleni.
Umnumzana Dosman Mangisi osuka eZimbabwe Federation of Miners uthi uhlelo lwe-cadastra luzaletha ukusebenza lula ezweni njalo amanye amazwe aselusebenzisa.
Iprogram yeCadastra izanceda izindaba zama mining disputes, also is a contributor towards the ease of doing business. Njengokukhulumayo kwaye in the meetings of emhlanganeni ye ease of doing business ukuthi uyabe ukhwanisa ukubona ukuthi ispace ingakanani eground ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe amayini.
Unkosikazi Jane Lusinga okubhizimusi lokwemba ebubi uthi uhlelo lolu luzabanceda kakhulu.
Uhlelo lolu ngibona ngazanthi luzasinceda kakhulu, especially when ekuphegeni lapha xa sisiyakhangela into leyi izasinika i-formalization ukuthi kungabi khona umuntu othathela omunye indawo yakhe. Ngulo lalowo muntu uzabe le ndawo yakhe eqondane laye. Ukuthi sibalekela lokhu isigaba lesizokuthi asiyatshontshelwa amakhona omunye umuntu akasathola indawo yakhe ngendlela eyiyo. Lokhu kuzasinikeza ithuba elihle lokuthi khona ngulo lalo abe le ndawo yakhe eqondane laye. Even if it means ukuthi kule space esisele phakathi kuzabonakala ukuthi le ndawo le ayi ayisiyo yama ngabani. Kuzasinikeza i-transparency phakathi kwama-miners le-government.
Ilunga ledale lephalamende elikukomithi yozokwemba amatshe aligugu elingenela umhlangano unkosikazi Jasmine Tofa uvumelane labomama abakubhizimusi lokwemba ethi uhlelo lwe-cadastra luqakathekile ekuqedeni inkohlakalo kugatsha lwezokwemba.
Ngibona ngani uhlelo lwe-cadastra luzanceda kakhulu ama-miners ngokuthi kuzaba njenge one-stop shop ukuthi konke abakufunayo baza kuthola khonapho. Ngibona ngayinisizwa kuhle, kuyathatha something like between 30 minutes to an hour, not more than that, ukuthi usayine ilogu zenu ukuthi uregiste. So ngibona ngani baza kuthokozelela ama-miners wonke, especially abanye omama because isikhathi siqakathekile kakhulu kuma-women miners. Babe bekhangela i-mining yabo, bekhangela abantwana and so on and so forth.
Ilizwe leZimbabwe linothe kakhulu ngamatshe aligugu emihlobo ehlukeneyo adlula phose amachumi amane, njalo kuminyaka edlule bekungelula ukuba abesifazana bangene kuleli bhizimusi. Abenelisa ukungena bebebhekane lenkinga eziningi ezigoqela ukuthathelwa imigodi yabo ngabanye abesilisa ngoba kungena ndlela elula yokubhalisa indawo yokwemba, kodwa uhlelo lwe-cadastra lubikwa lulakho ukuqeda ukuthathelana okukhona kwendawo zokwemba amatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezimela amankampani kaloliwe kumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika bagqibe umhlangano wabo edolobheni leHarare. Lo mhlangano ubuhlose ukudinga amacebo okuthuthukisa umsebenzi kaloliwe ukuze uphathise kuntuthuko emazweni akulumkhono ikakhulu kwezenotho. kubika uMakhwetha Ntambe.
Lomhlangano uhlela indlela ezingathuthukisa umsebenzi wokuthwala kwempahla labantu kusetshenziswa izitimela lokuthi amankampani la asebenze ethola inzuzo efika kusilinganiso sokulutshumi nanhlanu ekhulwini. Abakulumsebenzi bakhuthaza ukuba isilinganiso sokungamatshumi amathathu ekhulwini 30% sempahla yonke etholayo kulumkhono ithalwe yizitimela. UDokotela Sipho Sithole wenhlanganiso yePassenger Rail Agents of South Africa PRASA uthe ukuthi ngakala ukuqinisa kokusebenzelana njengeSADC ukuze lokhu kufezwe.
Kubaluleke kakhulu thina njenge-country ukuthi siphinde sibhekele amanye amazwe eSouthern Africa asasele ngemuva ngokwe-development ukuthi nathi sikwazi ukuthi sizimbandakanye nazo zonke izinkinga eziphathelene neSouthern Africa ikakhulu kulo mkhakha lo wethu we-rail transport. Ngoba siyibona ukuthi kufanele ukuthi singahlali thina sibukele sithi hayi ngoba iSouth Africa yona isihamba phambili kakhulu abanye bazozibonela ukuthi benze njani. Cha,
lo mhlangano usuphumile imicijo ethile yokuqinisa imisebenzi yabo efana lokusungulwa kwesikhwama se-rail fund, ukwesulwa komthelo wamafutha we-fuel levy, ukwazisana njengamazwe kulokho okuyabe kuthwalwa ikakhulu okuyingozi okuthiwa ngama-hazardous substances, lokuphuma lomhlahlandlela wezibopho okumele ololiwe bazilandele ukuze balondoloze umsebenzi wabo ukuzinga laphezulu kulumkhono. Umnumzana Joseph Mathathe, umqondisi wohlangothi olubona ngokuvikelwa kwengozi emsebenzini olwe Railway Safety Regulator South Africa, uthi kumele ololiwe balwisane lokwehlisa ingozi emsebenzini.
Sikhuluma ngendaba yakuthi if i-cargo ihamba endleleni or ama-commuters ahamba endleleni bafune ukuthi ba arrive to their destination ngena ngozi. Manje sina ama challenges all over the places, all over the infrastructure, yes, in the region. In some areas sithola ukuthi infrastructure i maintenance ayi up to standard for ama safety yama commodities, or iyenza ukuthi kube nama derailment or ama train delays.
Abe Southern African Railway Association bathi amazwe akulumhlubulo asebenzela endaweni elomsebenzi omningi njalo oqakathekileyo ezigoqela iBeira Corridor, iBeitbridge Bulawayo Corridor, iLobito Corridor, iDar es Salaam Corridor lezinye. UDokotela Sithole uthi kundawana zonke lezi umsebenzi kaloliwe ulendima enkulu engawudlala kuthuthuko yamazwe la, ngakho bekumele abe ngowezinga laphezulu.
Siyafisa ukuthi manje zisuka between ama-countries zingahlali kwi-border for 20 days ngoba ziyadingeka ikakhulu ngokwe-economy ye-country ukuthi masifika lapho kwi-border zidlulise ziye la edingeka khona. Iloko lokuqala. Okwesibili, singafisa ukubona cross-border passenger rail ukuthi makuthiwa isitimela sisuka e-Cape Town siya e-Angola or siya e-Botswana or sisuka kuphi, sikwazi zidlule lezo yitimela nazo futhi ezisuka ngale zikwazi ukungena ngaphakathi. Okwamanje asinazo leyo nhlanhla.
Okunye okuvunyelwene kulumhlangano yokuthi badlulisele impumelelo yokuba phatha intambo leziphathamandla zikahulumende ezibona ngogatsha lwezokuthwala kwempahla nabantu emazweni aweSADC baphinde bahlangane njalo ngenyanga kaMpandula lonyaka. Umhlangano lo uphela namhlanje njalo ungenwa ngabavele emazweni agoqela iMalawi, Zimbabwe, Mozambique, Seychelles, the Comoros, Madagascar labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sihlaziya udaba lokuguqulwa komthetho ophathelane lokuba isizalwane seZimbabwe or Citizenship Act owenza asebehlala emazweni babe eligible citizenship. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukufuthelana kubikwa kuqhubeka phakathi kwamazwe angomakhelwane athi ele India lele Pakistan. Ele Pakistan libikwa litubulela wisa indizamchina zebutho lase India liphindisela ukudutshulwa kwezalo indizamchina eKashmir libutho lase India. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Nigeria ibike namhlanje ukuthi umongameli Muhammadu Buhari nguye onqobe ukukhethwa lokudinga umongameli walelo lizwe. Lanxa nje abamabandla aphikisayo besithi ukhetho lwenziwe ngomgqibelo lolube lungakhululekanga. UBuhari ubikwa enqobe owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Atiku Abubakar ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. UAtiku yena uthole okungamashumi amane lanye ekhulwini. Itali labaphathi ntambo ele cabinethi selivumelene ukuthi kuguqulwe umthetho obuzwe oweZimbabwe Citizenship Bill ozavumela izalwane zelizwe ukuthi zibe lozalombili lalapho eziyabe zihlala khona kanye lo buzwe bokuzalwa. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli izindaba izolo ngemva komhlangano wekhabinethi ukuthi lumthetho owawuthiwa yi-Citizen of Zimbabwe Act usuguquliwe igama waba yi-Zimbabwe Citizenship Bill ukwenzela ukuthi uhambelane lenguquko efakiweyo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ezizweni eziningi seziyinzalo yamazwe ezihlala kuwo kulandela ukuhlala kulawo mazwe okweminyaka eminingi. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kule Bilitane umnumzana Difa Wajapi Bango.
Udaba lolu lwe-dual citizenship babukande iluyinto ejabulisayo kakhulu okuyinto abantwana beZimbabwe abakhala ngayo kweminyaka leminyaka bethenjiswa bethenjiswa ukuthi bazakulungiselwa lokho njalo kuzayenziwa ngesiphangiphangi kodwa kuhlale isikhathi eside abantu beZimbabwe beloko belindile. Ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende akufake kube yinto esobala ukuthi abantwana beZimbabwe ukungabi khona kwabo elizweni laseZimbabwe noma ukuba kwabo phandle kwelizwe beze begcine be-acquire ama-citizenship akwamanye amazwe akutsho ukuthi sebadela ilizwe leZimbabwe njengelizwe abazalelwa kilo. Kodwa-ke nxa bengakhangela ukuthi abantu abasediaspora abantu abangaphi phakathi kwamazwe kuhlanse yibo abantu ababhizi bethumela izinto eZimbabwe okuthi ngizela ukuthi inhliziyo zabo zikhona phana. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende abe yinto ayifaka phambili ezintweni eziningi athengisele ukuthi abantwana beZimbabwe akabakhahleleli phandle kodwa abantwana beZimbabwe uyabanikeza indlela zokuthi abamukele abathengisele uthanda ukuthi noma bephandle kwelizwe kodwa bayamukelekile ukuba elizweni lakibo. Kuyinto eqakathekile sibili kakhulu ukuthi i-transition bayilungise iphuthe indima yayo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukubana uhulumende uzagcina evuma ukuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe labo bevote?
Nxa kungabe kulungiswe indaba ye-dual citizenship angiboni ukuthi kuyabe kusese khona okuye okungenza uhulumende anqabele abantu beZimbabwe ukuthi baphathize ama-rights abo bengabantu beZimbabwe. Nxa bekwenze lokhu ngibona ngathi kungumhlahlandlela ukuthi uhulumende useyivulele indlela noma uke wayicabanga indima yokuthi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe bayenelise ukuthi nabo baseve izifiso zabo bayenelise ukuthi bahambe bayevota okulilungelo laye wonke umuntu oyabeka ukuthi kule-citizenship eZimbabwe.
Lona lolo udaba lwe dual citizenship aluseze nalalo lubangele ukubana uhulumende athi usefuna ukubhatalisa imthelo yama taxes kuzizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ngoba ziphiwe icitizenship.
Babukande ngitemba ukuthi kungceke ukuthi imali othiwa imali ye-tax, imali ye-tax yimali oyithathelwa kuleyo nkampani noma kulelo lizwe osebenza kilo. Abantu abakuvisise kolokwami, kunezimali ezemithelo esibhadalela imizi yethu noma esithelela izimoto zethu ekhaya noma ukuthelela izindlu zethu ekhaya lokhela ngibonathi kuhlukile. Kodwa-ke umthelo wokuthi ngingaze ukuyibhadalele i-tax akusoze kube yinto abangayenza. Ngabe futhi ukuthi bakwenzele ukuthi bathathe i-tax ebantwini abaphandle kwelizwe kuyafana ukuthi babanikeze imisebenzi. Umuntu ongadonselwa i-tax ngumuntu oyabe kukuthi wasuka eqhatshelwe eZimbabwe wasesiyasebenzela phandle, kuyukuthi waqhatshelwa eZimbabwe uye umuntu osengadonselwa imali yomthelo. Kodwa-ke nxa kuwukuthi ungazange waqhatshelwa eZimbabwe wahamba wadinga umsebenzi phandle kwelizwe kulelo lizwe ohlala kilo uyabe ubhadala i-tax. Ngabe ngasibafuna ukuthi badonsele njalo abantwana beZimbabwe enye i-tax ukuthi abasanikezi ukundlondlobala kwabantwana beZimbabwe kodwa sibe ngathi bayacolodisa kakhulu.
Umnumzana Difa wa Japi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Abantu basezansi yamaNdebeleni bathi usuphuzile umthetho wokuvikela abathengi ngoba udingakala ngokuphangisa, ikakhulu ngalesi sikhathi umumo wezenotho umi Manzonzo. Kubika u-Albert Ncube.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lamalungu ekomiti edalele ephalamende ebona ngezokuthengiselana e-Industry and Commerce ngolwesibili kuleli dolobho, lapho kuzodingwa umbono kaZulu ngalokho okumele kumunyethwe yi-Consumer Protection Bill. Iningi labathengi lithi lithwele amagabha avuzayo kulezi nsuku ngoba bezitolo befaka yiloba yiphi intengo abayicabangayo. Umnumzana Michek Ndlovu ngusomabhizimusi kuleli dolobho uthi kumele kube lo mthetho ozabamba ngamandla abezitolo ukuthi bayamukele yiloba yiphi imali esetshenziswa elizweni.
Nxa ngifika e-shop yakho ngiphethe ifoni yami ngiyathenga, ngithi mina sengikufakela i-echo cash, ulama privacy uthi nxa ngithenga nge-echo cash sekuyamela ngifake $2 kumbe $3 phezulu, mbona uyabuya phambanisa. Nxa ngiphethe i-user dollar yami vuma ngihlenge ngayo, nxa i-RTGS dollars whatever it is vuma ngithenge ngayo leyo mali.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Rido Mpofu ebandla leZANU-PF othi kumele kucace ukuthi RTGS dollar lilamandla anganani lapho kuqathaniswa le-dollar leMelika ukuze abathengi bengaqilibezelwa.
Akuthi kube le-rationalization, ibhili le-protect ama-consumer ukuthi i-US dollar vele fanti ihambele ngali ndlela ukuze into zihambe kuhle, i-rand ihambe ngali ndlela ukuze into zihambe kuhle, i-dollar yethu leyi ilingana lalokhu mba kalingani lalokhu, kuhle kube clear, kube le-clarity entweni zethu zonke.
Umnumzana Alifeli Mtau odabuke Beitbridge uthi kumele impahla ezithengwa kwamanye amazwe ziqale zihlolwe ingcitshi zeZimbabwe ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane.
Mina bengicela ukuthi maybe i-government can employ or bring independent food inspectors ngoba ukudla kwethu okuningi siyaku-importa whether legal or illegal but kuyagcina kufikile eZimbabwe. Then the campaign bakhangele ukuthi kuyavuma ukuthi kuziwe umuntu yini.
Siyabonga Albert. Isikhathi sesidliwe ngumangoye azulukandaba kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations ophathelane lamalungelo kwele Switzerland ukubana uhulumende kaMnangagwa uyawuhlonipha umbuso wentando yeningi. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.